Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola lemelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga leCCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezanu PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Swithan Chirotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olubekhona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota, ama-ballot papers, efika kuma-polling station yambama. Okusebezela imizuzwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale, kusitsho ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayitshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke, sithi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela kwa-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asisithisekanga ukuthi ukhetho lelana lungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhetho lolu aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenza kale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TRIPC abafana lo mfundisi uMasaya.
Ngibona ukuthi mangalisi nako lokhu kuqhubeka yena uMnangagwa esenguye osengusahohoka kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoast balwenhliziyo embi njalo banakekeli izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo, khonokho okukhulunywayo, ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa, ngakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungula irali yabo yakudala eKhwekhwe, kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu be-ZANU-PF emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso inabe yabathi i-Second Republic, i-revision nje eyombusazo owawukhona ngesikhathi kaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa, ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa, labo bantu baqondile sibili.
UMnumzana Swithan Chirowodza lilunga lebandla eliphikisayo le-SACC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo.
Kanti i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yodwa inama-interest kuZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe, ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world, ezinjengo i-prefect of other countries esingakhangela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokho bechothoza, ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu we-ZANU-PF. I-America vele kukhona ekufunayo, ukuthi funani sokuzovala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa yokuphela ingqondo abanayo. So thina lokho kukhulunywa i-America hayi bazikhulumela nje bazikhonkophela labo nje njengabantu, kodwa thina ilizwe leZimbabwe is a sovereign country, izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-organization amazwe amaningi lezi yiwo azakutsho ukuthi i-America
ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo, i-Amnesty International, layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esilungu bakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyikubana nalo obhadala othiwa isidingo yotsho ingoma ayifunayo. Kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo nabeyi. So kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write. I-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe. Yikho thina singakutho. So thina ama-organizations anjana nawo Amnesty International ngama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America ngama-organizations e-America. Okhunywa yibo vefana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla leZANU-PF vele akusethusi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo, siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana, bakhona abakhayela ngezomthetho, bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations, yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana, kanti-ke kungenzakala ukuthi singasingabhilisizathe ebudizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla leZANU-PF kumbe abanye abantu bangangenela kukho, ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe kusasa. So ubufakazi kulabantu abalobufakazi abahambe emapholiseni bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi.
The Voice of America.
Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Amankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yizike. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe izigi uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okusemthethweni yikuthi izigi kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khonaphana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabama-airtime bazenzela kwabo i-willing seller willing buy ukutho ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi izigi yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from e-bank ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ukusuyilanda ke emgwaqweni. Na kuzoba labanye abathi bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeziki mhlawumbe yibo abacina besiyathenga lapha emgwaqweni. Laba abathenga i US dollar besebenzisa iziki yibo abathola ama rates ango 20. Ukuthi umuntu efoni yakho leziki kodwa ufuna i US dollar. Yibo abantu abathola besiyathenga emkambeni omnyama yikho kule rate $1:20 ziki. Engubonayo futhi engubhasophayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bayakwesta amankampani amaningi azayifuna iziki kusiya kuJune njengokutsho kaumongameli webhange elikhulu. Ukuthi kusiya kuJune sebebhadala ama-corporate tax eZimbra 50% yakhona ifunakala iziki. Laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela ama-companies bayakwazi bayithengisa izikhwele kakhulu sebethola i-profit yabo.
Yes, ngathi vele ukutivinje ukugugudeka kwayo kuzima phela lokhu.
Kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokutholakala kwemali yamanyamazwe ngoba siyamukela ukuthi uhulumende uthe siseseku-80-20. Kutsho ukuthi 80% uhulumende uvumile ukuthi sesey-multi-currency i-20% ye-economy yethu yiziki. Ngakho ke singakuthathi nje ukuthi izigi singeni lesibili full blown izigi ingene to service just 20% of the economy wakathesi. Ngakho kutsho ukuthi 80% yaziqhubekela manje imvama ukuthi kungabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesithindo esiphansi kulaleya debejayela bayafihla leya abayibona lesithindo esikhulu bafuna ukusebenzisa leya abayibona ngani lesithindo esiphansi esingathi yi-bad money chasing away good money yikho sikubalekela ukuthi abantu bacine sebefumbathi US dollar bathi asebenziseni iziki ngoba ayilancedo. Yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesithindo layo ngoba benganakani ukuthi hayi i-US dollar elesindo kakhulu bazafihla ama-US dollar abasebenzisa okuzagcina kuwisa isindo sezikhu kunyamalalisa i-US dollar.
Ye, asithi ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evinkilini udinga isinkwa. Isinkwa uzibhata njani uchaga ulithenga malini kolokho nje ngamafutshane. Tshela abantu Dlamini.
Ye, isinkwa okwamanje vele besiyi-14 zikhi. Uchagu ngibona kuya ngothi umhlobo wani uchagu kodwa ngibona lalo uvelele ukuba 14 zikhi. Into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi into yedola iyi-14 zigi emavinkilini amaningi okutsho ukuthi into ye-$10 yabe i-140 zigi into esiyitholayo laphana
nxa ungena ngedola ke nxa ungena ngedola nxa uzithwalela idola lakho njengoba lokho
okwedola lokho kuyidola Okwe dola, nga ufungu tenga nge dola, ya tenga uloke kwi dola. Okwe 14 ziku, nga kubona lapana kwi 14 ziku, kwenu ufungu tenga nge dola, ya utenga nge dola. Uloke kufunyele. Kula ma price zomabili. Ute otenga nge ziki, ya itenga nge 14 ziku. Otenga nge dola, ya itenga nge dola. Yimvama, ekona ima vingine na makulu.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitshini le-National University of Science Technology ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokho bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqatshi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe eHarare yona ithi ilokho iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singaba ngcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela Haboroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Uzulu ovela ngaseZimbabwe, yeah, they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabana lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethi kulezi nsuku bathola imbiko eChineyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana Mnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba esiChineyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi balelilizwe.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi wangkona balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise kuMinister of Labour.
Ungwenya uthi ukudanisa ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vulani lizosebenza engabona sebesebenzele sesebenzile sesithi hayi mina ngindakhathe kule bizo langikhona abalisebenzisayo kuhanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, uMongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lomthetho uvotelwe ngamadali womabili ele the House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lomthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali e-Ukraine, uncedo lwezikhali zempi olubiza imali ngamabhiliyoni amadola adlula amachumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine, kuthi amadola angamabhiliyoni angamachumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayi-9.2 i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Difa waJabi Bhango Dube.
Ngibona ngathi isikhathi bese siside ukuthi besokufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela le lizwe leRussia. Okungawukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesixhwe esikhulu kakhulu esitshengisela sobala ukuthi support yemelika elizweni lase Ukraine nxa ukuthi ngasathola support kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine bisihlehlela nyovalo ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona ke ukubona njani lokho njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babugande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabe kukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe bekungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besesponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bhangodube olandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembu Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngomqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingxoxo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7.
Now we are in America sengizodlala i-college soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams that are in America. Asengibuyele ekhaya ngayadlalela eZimbabwe iHighlanders futhi for 2 years.
Yes, ngathi ke kuyino ukukholisa kwaHighlanders khona ngale njalo wadlala labobani ungasikhumbuze.
Ngathi ngaba lenhlanhla kakhulu ukuthi kwiHighlanders ngadlala lama childhood heroes ami amaningi oPeter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netsayi Moyo, Willard Khumalo, Mesidi Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngiyaqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, oZenzo Moyo, Senzo Siza Khoza, Gift Lunga Junior, labanye nje abaningi-ningi engaba lethuba lokudlala la.
Isingathi ungawunjani udlalela ibhoso njalo nxa usithi ungena khompani emagumeni osizo njani?
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula koBulawayo. There were few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela iSoul Brothers kumusic kulezi ezombangazwe sasilandela isotsha eliphethe umntwana likhuba lihloka lomumbe emaceleni kwezomusic wekhaya kwakulalela umajayivan and then when it came to okwemidlalo yebhora sonke sasilandela i-Highlanders. So ukuba lithuba lokuthi number one udlale ku-Highlanders akwakuyinto enkulu kakhulu.
Uzuze esikhwameni nje kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, singathi it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingayiqakelisi kakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresenta iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kubhoso waya?
Sengisuka kubhoso ngathola ithuba lokubuya e-college. So ngahamba ngayafunda e-college for 4 years. But izikolo nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikolo zivaliwe. But after 4 years ngaqeda i-college then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba le nhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93. Sawini championship sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 Sawini championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team so ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Ye, kathe siwenzani
me? Kathe sengingu-coach ngikhocha i-college soccer so ngathi ama-college students kuligi yethu khonapha e-college soccer
ebizwa kuthiwa kuyo
kuthiwa i-Trinity College kabe ngikhocha khona iligi yethu kuthiwa i-NCAA.
Ye, kunjani umsebenzi?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi ngumsebenzi.
Loke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ungumqeqeqi weqembu lenguqu ngapha kweMelika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Uma manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyalibingelela bontungamini inkomo kinonke umahlabezulu elikhupha iStudio 7 nesicelo lapho abantu bontungamini inkomo. Iindaba lezathi lizikhipha lizikhiphe zinjalo, khiphani ishona, khiphe isiNdebele. Zathi siyasizwa ishona, siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwe ukuthi labo bakhala njengathi yinto kwesikukhalayo. Lingakhiphi isishona libe sethi ishona, khiphani iindaba zonke njengoba zinjalo. Njengoba kade lizikhipha kuqala silalela, lo ungazwa ishona kakhivulisa izwe esiNdebele. Nasi isiNdebele ziningi vele izinto. So sicela lezikhiphe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhulumayo la sizwe ukuthi isikhalazo sabo bona abakhala ngaso yini labo sikuzwa ukuthi kuyafanana yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka. Lapha ngicela nje khonoko nje bantu bakicela nje ukuthi like sikhiphele lathi siNdebele esishona yabo.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngicela lingadina ngami please, ngicela lingadina ngami balaleli beStudio 7 zonke. Ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi usize ukuthi lingithumezele inews ze-Studio 7 ku-WhatsApp kimi ngoba manje ngizithola nzima, ngizithola nzima inews ze-Studio 7. So ngicela lingithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 siyacela ukuthi kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini? Kanti kona lama bekhuluma bethi bale ntsha batsho intsha yiphi? Kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba abafana nxa kusehlula ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga. Abadala laba ukucabanga kusekho, kabacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa ukucabanga.
Siyalibonani, siyalibonani. Umthwakazi omuhle, siyalibonani nonke. BOA cela ukubuza ukuthi kanti leyo izikhi okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe or iyathenga nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa phandle kwelizwe na? Cela ukubuza lingisiza.
Salibonani Msakazi kuStudio 7. Salibonani Basakazi, hayi siyaphila. Mina Basakazi into engikhala ngayo yilento yokuthi ekamnangagwe siyabona nje basihlukumezile labo malume babo omgabe labo khazora bakothi wengabo nabambethwa ngoba kodwa le nto endlumisa ngesisu, into endlumisa ngesisu engenza ndale ngishilana ilene yasebhubhu ukuthi umnangagwe sengenapha endabeni zikalobhengula ngoba bona kusiyibo bantu bakithi lapho. Ufunani khona ngapha ebhubhu? Sewuzwakala kuthiwa uzwakala ethi usebhubhu, uzwakala ngethuna likalobhengula. Ungena ngaliphi yena? Yena uyini laphana? Hhayi, le nto le ngiphathisa ngekhanda badala, ingiphathisa ngekhanda kakhulu, andilali kahle.
Basakazi abahle, esikhathini okutsho nje bamnangagwa bafuna yonke imali ama-foreign current, bafuna ukuwasa, bafuna ukuwasa, bafuna uzisaphi lezo mali, bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali bezibhenke. Beqeda lapho lo mkuba lo wezikhi benikeza abantu, hhayi vele bayeke le nto le imali zabo ezintsha, bazi ukuthi ezilongo vele iZimbabwe kungakakhitshelwa ama-sanction emali, iphepha lemali lingekho, ayikho imali ekhona. Liphepha lana kuyafana, kuzofana konke nama-brastic ngoba nazi manje siqalile kuwo, hhayi sesikhathile. And then la bantu baseZimbabwe abayeke ukurojwa, ama ukurojwa kambe sikhanyele sonke, hhayi khathene ngako la, bayeke vele le nto imali yabo le.
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp lanili lakho ukuthi lisithumele imbono yenu njalo lanxa lifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke ngilazise balalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. uhulumende wele Melika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eAmnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza osomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.